ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mbimbitho 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Namuhla esareni yathu abade nomsebenzi okuthiwa yi-demonstration sahamba emahofisini e-Helsinki. Siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Lengerano wala ukubuhlungu.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele njalo lamuhla esibhedlela seParirenyatwa eHarare. Amapholisa abikwa anikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkakhe kawayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephakathi kwemisebenzi yenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla utshele emhlangano wenkokheli zezinhlanganiso ama-CEO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum owenzelwa kwele Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi batshengisele lamhlanje esibhedlela seParirenyatwa eHarare ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi angezelele iholo labo kanye lezinye indingeko. Udokotela Mxolisi Ngwenya esiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi odokotela abancithi abazingcithi emkhuhlaneni etshiyaneyo asebeqhasile kulokhu ukutshengisela labo besithi lawo awaqhubi kahle umsebenzi ngoba bengancediswa ngodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ungwenya wengezelele wathi ziningi izigulane ezingelatshwayo ngoba odokotela bebutho lesizwe abasesibhedlela abenelisi ukunceda wonke umuntu odinga usizo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo dokotela Ngwenya, yena oqala ngokuchasisa ukuthi batshengisele besenzani lamhlanje.
Namuhla esareni yathu abade nomsebenzi okuthiwa yi-demonstration sahamba emahofisini e-Helsinki. Siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Lengerano wala ukubuhlungu. Sasuka khonapho ke sasesidemonstrate-a esareni yathu yonke kodwa kakulalithi osebenzisi.
Kuzaze kube nini liqhubekela phambili ukukhalala umsebenzi nxa uhulumende lokhu engalilaleli?
Kwaziyo ukuthi uhulumende okokuqala uyafuna ukuwekhithela amadokotela ukuthi ngedeyi lesi-30 siku-strike namhla sike-26 uzathi useqoshe amadokotela wonke aku-strike umsebenzi. Okwesibili ukuthi uhulumende kathesi uthi nawo amadokotela aqedile emsebenzi eseZimbabwe okumele engene emsebenzini elingama-junior doctors kababuye bezoyenza ama-interview ezibhedlela lezo abafuna ukusebenza kizo, okuyinto engakaze yenzakale. Okwanje ukwenzakala unyaka lonyaka yokuthi amadokotela ayalobela iministri esitsho ukuthi wena afisa ukusebenzela na, bese kuyaphuma ilisi ebhalwe ilizwi likadokotela lesibhedlela afakwe kiso bese kuhanjwa kuye lungisa amaphepha khona ngalo. Okwama-interview lokhu sikubona kuyindlela yokufuna ukuhlukanisa amadokotela bebethisela ukuthi bazasela umsebenzi bona sebeqedile ukugraduata e-University of Zimbabwe.
Sizwe njalo uhulumende esithi odokotela bebutho bazancedisa izibhedlela, baphathisa ngokweneleyo yini?
Balutshwane kakhulu njalo iningi labo ngabanayo i-experience eyokuthi behambe bekwanisa ukuthi bahamba isibhedlela ngendlela esibanjwa ngaso ngamadokotela amakhulu. Sikhuluma nje amadokotela amakhulu amaningi lawo asekuyeke izikhathi phansi ngoba namuhla bekuyibo aka abade bephambili kwale demonstration besithi labo ngasabasayi emsebenzini ngoba kuyade kuyibo akade bebambela oma-emergency amalutshwane akadesile kule ncwadi evele kwi-department yamadokotela amehlo ay-ophthalmologist bebhala besithi labo hhayi sebekhathele ngokuhulumende katengiseli ukuthi idaba leli ulithatha ngendlela olisiza ngayo batengiseli ukuthi libe sisinde kibo so-ke amadokotela lawo amanye amakhulu iningi lawo wathe labo hhayi kabasakwanisi.
Alo-ke ngudokotela Mxolisi Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje utshele umhlangano wenkokheli ezitshiyeneyo ama-CIO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum oyenzelwa kwele Ivory Coast. Umnangagwa utshelela umhlangano ukuthi abafuna ukuzosungula amabhizimusi bengethuswa ngumthetho wokuthuthukisa abensundu o-indigenization ukuthi awusoze ubenqabele ukwenza umsebenzi eZimbabwe ngoba sowaguqulwa okokuthi awusabambi ngamandla wokuza ukuthi baphe izizalwane zeZimbabwe ingxenye yezabelo zamankampani abo. Kusenjalo bakhona sebeqalisile ukukhonona ngehambo zikaMnangagwa besithi seziziningi kakhulu njengalokho kwakwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Ekuqaliseni sithe sikuzwa thina besikuzwisisa angani uzama ukuthi eyazise abangani bakhe umba abakhokheli abeseSADC ukuthi nguye osengumongameli njengoba iSADC kuyiyo vele esiphakathi kwayo ukuthi iZimbabwe ingancediswa njani ukuthi ithuthuke kwezomnotho. Manje ke nxa esesiya kubo Ivory Coast ngasi ubona ukuthi Ivory Coast e-West Africa khona ngale ingasincedisa njani esimeni esiphakathi kwasokhathesi kulezi thembiso ezingengazenzileyo egcotshwa ukuba ngumongameli kakukabi lo msebenzi owodwa esiwutholileyo esikubonayo kusayina kuphela izivumelwano kodwa ongelalo uthole ukhona. Sibona ngani thina usehamba kakhulu ngoba labo abe-Ivory Coast kumbe singathi thina abaholi bamanye amazwe abaku-African Union yibo kade labo eKigali bokumele ukuthi ngabe ukhulume labo besekigali kulokuthi abeseqala futhi ukuthi abahambele ngamunye ngamunye emazweni abo. Kasiboni thina esingathi nayo i-strategic location ukuthi sinceda kanganani i-Ivory Coast.
Ye, siyabona Mnumzana ukubana ukhetho soluseduze uMgabe nganguye kade ngumongameli. Siyazi ukuthi sikhuluma nje ama-interface lana esewayenza ngase kungokunye kuluthuli kukhankaswa, kodwa uMnangagwa yena sikambone khankasa, simbona nje esiya phandle kwamazwe. Ubona njani nxa ukhangela ukubana ukhetho soluseduze?
Lokho kuyasitshengisela ukuthi uMnangagwa uyakwazi ukuthi uzawina ngoba ukhetho luphethwe ngabe military, kutsho ukuthi kukhona abakwaziyo thina esingakwaziyo ngoba njengoba usitsho ukuthi kusukela ngo-2013 iZANU-PF guys zange ihlale phansi, zathi siqede ukuya ekhethweni ka-2013 baqala futhi kuye ebantwini besiyakhetha ama-professional executive committees abo. Bathe beqeda lapho baqala-ke ama-rally zikaGrace Mugabe kuze kuxotshwe uJoyce Mujuru. Bathe besuka lapho uxotshwe uJoyce Mujuru ngo-2014 baqala futhi ama-youth interface rallies agcine sexotshe yena uMnangagwa. Sekusuke ukungeneni kukaMnangagwa iZANU-PF kayikabuyeli ebantwini ukuthi yenze lokho esithi ngama-rallies.
Alo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezisebenza labasakhulayo phansi komanyano we-National Association of Youth Organization le-Council abatsha ukuba babhalise ukuze baphatheke kukhetho oluzayo e-Leave No Youth Behind campaign bathi bafuna ukukhweza emthethwandaba udaba lokulungisiswa kwezinye zezigaba zesisekelo sombuso esitsha. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke osefikise iminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years ilungelo lokuba abhalise kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze aphatheke laye kwezokukhethwa kwenkokheli kahulumende elizweni. Kodwa isisekelo sinye bathi sibetha iminyaka etshiyeneyo kwabafisa ukuncintisa ezigabeni zonke kusukela esokuba ngummeli wezakhamizi kusiya kwesikamongameli. Omunye wabaphatheke kumisebenzi yokucubungula ngezombusazwe elizweni, umnumzana Cheresani Ntungakwa, uvumelana labasakhulayo laba kuzikhalazo zabo kumithetho ephikisanayo lapho sekukhulunywa ngodaba lweminyaka ekuncintiseni lasekuphathekeni kukhetho. Kodwa uNtungakwa ubaxwayisa ukuba bakhulume ngalizwi linye.
Kufanele ukuthi inhlanzi awusoze uphonge ukuthi inhlanzi ngamawemusi. Ubona ma kuyukuthi inhlanganiso la emele abasakhulayo abatsha balelungele ukutshela abatsha ukuthi lina lingayivota mazinga into zingakalungiswa. Akuncedi lutho, bayakwazi ukuthi ontanga laba yibo abaningi singathi kupopulation yeZimbabwe, yibo abakhangelela ukuthi khona bazavota ikakhulu abantu abale singathi iminyaka engu-18 kusiya ku-21. Laba balelungele ukutshaya umkhankaso behamba kumaphalabeni besithi umthetho lo ukuthi lalivote kulo mthetho lo ivoteni liyayilahlela egangeni lingayi, sibone ke ukuthi kuyaphumani kusalungiswa lokho. Yikho mina ngisithi khona amanyathelo amaningi kumele abantu becabange, ngoba ngokuya kwesikhathi phela ukuvota yikunika ilizwe ezandleni zomunye umuntu.
Uyabaxwayisa njalo ukuba behlukane lomkhuba wokuvuma ukusetshenziswa kwezodlakela ngabafuna lezi zikhundla zaphezulu, kodwa bancintise labo ngobuningi njengesibonelo sokutshengisela ukuba sebezimisele ukuphatheka kwezombusazwe.
Iningi labantwana lebonabo mbeni ontanga bebesetshenziswa ngabadala bepolitiki, benika utshwala, benika into ezibhenywayo, bengaziniki labo ithuba lokucabanga. Bekunjalo, akula ndaba ukuthi bekuyiphi inhlanganiso ngaba yizano mbeni i-MDC. Ukubona kwami-ke kufuna ukuthi ma besenza njalo le nhlanganiso enayo idingeke labo bantu abangangena kulapho akumele kungenwe khona. Maze behambisa udaba kumbeni kuphalamende ngabe kungaphi, ubona kwami kuyabe kungcono. Akuncedi ukuthi bephonge ukukhala, umuntu onke phela layo ulezikhalazo kadesi kumele sinanzelele. Abantwana bezikolo sebelezikhalazo labo, sebefuna ukuthi bebe ngabantwana abangatshaywayo, omunye lomunye ulesikhalazo. Kodwa-ke okwamafitshane ludaba oluhle lufuna nje ukuthi abantu bebone amanyathelo aqondileyo abangawathatha.
Ukhuthaza ukumanyana kwabasakhulayo laba kunjongo yabo le kungakhangelwa ukuthi lo ofuna ukungena esikhundleni ngowaliphi ibandla.
Kodwa simele sinanzelele ukuthi isikhathi siyahamba, akula kungaswelakala ithuba elokuthi udaba lolu lungiswe singakafiki kwisikhathi sokhetho. Siyakwazi ukuthi thina ngo-2018 kuzaba lokhetho. Okokuqala, okwesibili, mina ukubona kwami bebeyahlanganisa bonke labo ontanga abafisela ukuthi bethole izikhundla zingaba ngama-MP kumbeni abaleminyaka engamashumi amabili lanye 21, bebambanise njalo lalabo ababe bahlanganisile, behambe belenhloso yokuthi thina silabo abantu abamele umbeni abantu ababengabe ngabezanu ngabe-MDC bengama-independent asekwazi umbeni bebe lombono singathi bebe le-evidence ukuthi abantu bakhona bakhona.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke oneminyaka elithumi lasificaminembili ilungelo lokuphatheka ukhetho ngendlela yokubhalisa ukuba nelungelo lokuvota loba kuncintisa kuyiloba yisiphi isikhundla ku-section 67 subsection 3 lo section 67 subsection 3b. Isisekelo sinye sibuya njalo sithi kule ntanga evunyelwayo ukuncintisa kusiya ngesigaba okuphikisana lokuthiwo kusigaba 67 subsection 3 isigaba 91 subsection 1b bathi singumgoqo kwabasakhulayo lapho befisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli njengoba sikubeka sobala ukuba lesi sikhundla sinqintiswa ngosefikise iminyaka engamachumi amane. Abasakhulayo laba bathi konke lokhu kuphambana lokuthiwa isigaba 56 kusisekelo sombuso, sona esithi malunga abikhona ubandlululo kwezokutholiswa kwamathuba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 ngo-8 ntambama, lapho esixoxa khona ngokudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Abantu bazaluphatha njani udaba lolu ngesikhathi sokhetho? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Okay, sizwe ezivela kwamanye amazwe. Indodana kawayengumongameli José Eduardo dos Santos wele Angola umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika okuyimali ayikhiphe elizweni esiyayifaka ebhanga lakweleBritani. UZulu wase-Egypt uqalise ukuvota lamhlanje ekuseni kukhetho olukhangelelwe ukubuyisela embusweni umongameli Abdel Fattah el-Sisi okweminyaka emine elandelayo. U-al-Sisi uncintisana lomuntu oyedwa kuphela, uMusa Mustafa Musa. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo lwe-National Parks and Wildlife bathi sebenikeze amapholisa ubufakazi obuveza ukuba owayengumongameli uRobert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephatheka emsebenzini yenkohlakalo ekuthengisweni kwempondo zendlovu phandle kwelizwe. Lezi mpondo zibikwa zazikhitshwa elizweni zithiwa yizipho ezazithunyelwa izihlobo labangane emazweni anjengeleMelika, China, Dubai lamanye. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa khona eqalisa ukucubungula leli cala, ngakho-ke umsebenzi ulakho ukuthatha isikhathi esithile. UNkosazana Mugabe etheswa njalo amacala enkohlakalo emsebenzini njalo okuthengiswa kwamatshe aligugu awegolide lamadayimani. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli sogatsha lokulondolozwa kwemvelo olwe-National Parks umnumzana Dinashe Farao othi ngempela lobo bufakazi bukhona njalo sebebunikeze amapholisa.
Zatakaita isusu se department rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka.
Thina njengabogatsha lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zendle sanikeza amapholisa obufakazi esinakanela ukuthi kunganceda ekucubunguleni leli cala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe. Okubuya engqondweni zami masinya yibufakazi bencwadi eyalotshwa ngumqondisi wogatsha lwethu Nyakenye ngumfufu, lapho iofisi yowayengumongameli yaloba incwadi yokucela imvumo yokuphumisa impondo zendlovu phandle kwelizwe. Lesi sicelo asizange samukelwe kakuhle ngumqondisi walolu gatsha owala ukunikeza leyo mvumo. Uthe eseyalile usayina leyo ncwadi wazozibona esethintwa ngocingo ngumqondisi wehofisi kowayengumongameli esithi ufuna na umkamongameli abe nguye na omthinta ngocingo ukuze aphe leyo mvumo. Ngokwethusela ngale indlela, umqondisi lo ubikwa wahle wasayina lolo kwalo esebanjwa ngamandla ukwenza njalo.
Lo-ke bekungumnumzana Dinashe Farao, isikhulumeli sogatsha lokulondolozwa kwemvelo, ebekhuluma le-Studio 7 eseHarare. asenelisanga ukuxoxa lo nkosikazi Mgabe ngaleli cala letheswayo, kodwa iStudio 7 ithinte umkhokheli webandla elitsha eleNational Patriotic Front eliyazakala lisekelwa wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe, umnumzana Ambrose Mtiniri, othi la ngamacala okubazelwa etheswa unkosikazi Mgabe ngoba kuphathelane lezombusazwe. Inhlanganiso yobona ngezomkhuhlane wegcikwane le-HIV e-National AIDS Council ithi inani labantu abanatha amaphilisi okwehlisa igcikwane lengculaza emzimbeni kobulawayo seliqansile, njalo ithi ngomnyaka ka-2017 inani labantu ababanjwe imikhuhlane yengulamakhwa iqansile. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Lokho kuphume ekwethuleni kwempumela yokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana legciwane le-HIV eZimbabwe, iNAC ikhangele izigaba ezehlukeneyo. Lezi zigoqela ukuhlolwa kwegciwane kwabomama abazithweleyo labomkabo, imikhuhlane yengulamakhwa, ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana, ukumemetheka kwegciwane le-HIV kwabasakhulayo, ukutholwa kwamaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni, kanye lokusokwa kwabesilisa. Okumqoka phakathi kwempumela le ethu lweyinak yikuthi inani labo mama abahlolwa igcikwane liqansile laloba behlolwa bengelabo mkabo. Ngomnyaka ka-2017 inani labo mama abahloliweyo kobulawayo baphose baba zinkulungwane ezilichumi i-9862, kuthi obaba abahlolwa ngesikhathi omama bekhulelwe bazinkulungwane phose ezimbili i-1852. Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo osebenza lenak umnumzana na Douglas Moyo uthe njalo ngomnaka ka-2017 inani labantu abagula emkhuhlane yengulamakhwa libe zinkulungwane phose ezilichumi i-9846, okutshengisa ukuthi iqansile nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016 okwaba labantu abaphezu kwenkulungwane ezithoba minwe mbili 8419. Uthe njalo ubuningi benani labantu abalemikhuhlane le kuyibufakazi bokuthi abantu abakhuthaleli ukuthi zivikela nxa besiya emacansini.
Khangela ama sexual transmitted infections, amasiki as long we are still getting amasiki AIDS emaningi. So what is evident in these two figures, these ones as ama STIs and these ones, the evidence here booking for labant lezi amasiki lezana, this is the evidence of people who had antibiotics. So I look at in 2013 amasiki lama declina. 2013 I went to 14,000, but 2017 I went to 9,000. But 9,000 of unprotected sexual intercourse, if those encounters transmitted HIV, what are we talking about?
Umoyo uchasise njalo ngamaphilisi anathwa kuzanywa ukuvikela igciwane le-HIV, awe pre-exposure prophylaxis i-PrEP, lawe PEP ethi abantu bavame ukuphambanisa ukuwasebenzisa.
So I'm saying, abantu they usually confuse this. Umda kiti maya pharmacy, I think, and PrEP, not even the PrEP. PrEP is not a more than negative before you are exposed. If PrEP, we not after exposure. We have got people about the exposure. Others say, hum, but say, I call in PrEP, not PrEP.
Umoyo uthe njalo inani labasakhulayo abalegciwane liyaqansa kakhulu, ethi lokhu kulusizi ngoba yibo abakhangelelwe ukuba zinkokheli zakusasa.
Positivity rate siyabona ukuthi iyaqansa, siyaphezulu ngoba this is our future generation. But iyabona ikhwele njani? From 3 to 8%, that is high. Asofike incane leyana, means ukuthi age group lana bakithi silomsebenzi. And this is the age group abantu bafundile, this is the age group abahlala kwi-social media, abale access to information. But we are seeing HIV, new HIV infection emerging that day. Yet diversity in our future was seen as.
Unkosikazi Similo Hlazo okhulelweyo uxoxe le-Studio 7 ethi kunzima ukuthi obaba bayehlolwa igcikwane le-HIV, ethi bakhetha ukubona impumela zabomkabo.
Lapho nxa kuhlolwa basikhuthaza ukuthi sibuye labomkethu ukuze sonke sihlole ngokufananayo impumela, sonke sibe siyazi ukuthi sonke siminjani. Kodwa uhlupho engisuka ngihlangane lalo ukuthi ubaba akafuni ukubuya ukuzohlolwa kanye lami. Yena uthi nxa kuhlolwe mina kulungile ngoba naye ahlabe kwazi ukuthi yena naye uminjani. ama-results ami.
Umnumzana Thandazani Nkomo uthi kuyadondisa ukuyahlola igcikwane njalo bayesaba ukuyadinga indwangu entabeni.
Nxa besihamba ku-ANC ngale isikhathi esiningi obabaye ukuthi babevele bengela lwazi olwaneleyo ukuthi batestelwane lokuthi kuyabuke kuvikelwa kwabantwana. Kodwa-ke ngabe bayaqala betshelwe obaba ukuthi bavele batestiselwane bengabalalolo lwazi oba bambone ngantuthi abanganelisa ukuthi lawo bephatheke njalo befise ukuthi betestwe.
Okunye okuvezwe yinakhi ukuthi ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana kubomama lakubobaba kuqansile ngamashumi amabili lesithupha kubobaba kuthi owabomama ngetshumi lasithupha i-16%. Bathi ukuqansa lokhu kubangelwe yikusebenza nzima kwenhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli welinye lamacele alwisanayo awe MDCT unkosazana Thokozani Khuphe oxotshwe ebandleni ngelinye icele elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa ngeviki edluleyo lamhlanje uphe umbono wakhe ngokuxotshwa kwakhe labanye abagoqela umgoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa lihlale umhlangano wedale laphezulu lalelo bandla laphuma lesinqumo sokuxotsha uMakhuphe umqoqi wenhlelo umnumzana Abednico Bebe isikhulumeli sebandla umnumzana Obethi Guthu kanye labanye. Abaxotshiweyo ngumnumzana Chamisa bathi kuyamangalisa ukuthi baxotshwe libandla abavele bebengela budlelwano lalo njalo lo othi ubaxotshile ekwenza engalandeli isisekelo sebandla. UMakhuphe uthi bakubeka sobala emhlanganweni wakobulawayo we-amphitheatre ukuba abalabudlelwano labantu abalobudlwangudlwangu njalo abangalandeli isisekelo sombuso. Ethi njengebandla balesisekelo sombuso esiphawula ukuba baziphathe njani.
Into yokuqala engikade ukuthi ngiyikhulume ukuthi thina njengephathi sile-constitution, i-constitution yekhulumayo ukuthi uma upresident engekho yibini okwenzakalayo. Saza sakhulume ekuqaleni ukuthi laba othamisa labanye bakhe abafuni kulandela i-constitution yephathi. Yikho beyenza izinto okungekho ku-constitution yephathi. Bayenza izinto ngodlakela ukuthi bethathe iphawu. So thina sikwalile lo thina mhlaka 18 March saba le meeting e-amphitheatre. Sayakhuluma ukuthi thina kasisoze sisebenzele abantu abangafuni ukuthi belandele i-constitution yephathi. Asisoze sisebenzele abantu abalodlakela abasebenzisa i-violence ukuthi bethathe iphawu.
Uqhubeke ethi uChamisa nguye owazixotsha ebandleni labanye bakhe abavele besephula isisekelo sebandla kungakhathalekile ukuba ekwenzeni kwakhe lokho usekelwa ngobani.
UChamisa nabanye bakhe sebezikhiphile bona ephathini ngokuthi sebehlulekile ukuthi belandele i-constitution yebandla eyiyo esitshelayo ukuthi yikwini okumele sikwenze, yikwini okungamelanga sikwenze, eyiyo okumele siyilandele.
Umnumzana Abednico Bebe omunye wabaxotshwe nguChamisa uthi kakatholi incwadi evela ebandleni lakhe imazisa ukuba uxotshiwe. Ukubangwa kobukhokheli kusuke kwaqansa ngemva kokubhubha kukaTsvangirai kuze kube lamuhla osokudale ukuba labo abakhethwa iCongress baxotshwe ngabangakhethwanga iCongress bethi balandela isisekelo sebandla okunakho ukuphazamisa impumela yokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu kuphetha ke uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Amapholisa abikwa enikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkamongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Mugabe, wayephatheka emsebenzini yenkohlakalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.